Okokuqala, wawunazo nesisa kakhulu abantu bangaba abavotayo basibo bantu bakobulawayo babulawayo ngabantu bobuza ababuyayo bevele endaweni zabo becotshwa khonale ngenxa yokuthi babevele bengathandi ibandla lamele zamtheza so babuya bazohlala lapha abaningi bangibona bafikela amamaketi bafika baenta amarumu abasikazi bathenga nezindlu eyayisidabhuzeka lapho kodwa balokebelizondo bandlelami zebasisebena hhayi bhatshele ekugqokileyo leli ayisilo ngabe yagqoka lelendizi siyabongotela sithi hhayi siyakuthanda but ngenxa yephati yabasesi ukuvotele mina benza ukuthi aya into abanganazeleyo yokuthi kona intuthuko ayibuyi ngebhatshi lephati ayibuyi nganti intuthuko kuyawona kona umuntu omkhethile ukuthi akumele uyahamba ayedimanda intuthuko njengakho kungangikwenza mina ngayiba ngithi bekube ngephalamenti into zaqala ungane ziyaguquka lapho kobulawayo ngiyakhumbula ngingena mina ephalamenti sasingelacancer unit empilo laphana yayiseharare kuphela eparinyata kodwa laphesi sikhona isisebenza ngikhuluma so kathesi even laba abagula ngemikhuhlane eziso ama-kidney sebekhona ukwelatshwa mahara ezibhedlela ezinkulu mpilo la kuyi-b h laphana kuyini isinto esasiyenza siyibanga pho-ke wena ungathatha omuntu nje uvotele nje umuntu ngenxa yokuthi wena ngowebandla elithize afike ngalazi naleli athula kuthi zwi ngubani ozayibisa intuthuko ngoba abantu imistake abayenzayo intuthuko kayibizwa ngurhulumente just from norway kumele kube nomuntu ozayikhulumela kufana nawe endlini yakho umntana lo ngasakutshela ukuthi baba kufunakala imali ye-trip yesikolo uza kufembela impilo ye-trip yesikolo emelika nje ukhipha imali awusozi kodwa nxa sekutshelile usungayidinga leyo mali umnike ahambe ethiphini leyo
kodwa-ke nxa sikhangele isigaba semathebeleland south ibandla linye lona leli elezanu p f linqobile kakhulu kungakuhamba njani khona
anabona even bona ngale mathebeleland south ungakhangela kusemakhaya izanu p f ilidiliva izinto ezikhangela emakhaya anabona izanu p f ingashiya abantu emakhaya ngale abantu into abayikhangelele yikulima kufuka iinkomo zabo bephila impilo besiya phambi besenza njani izanu p f babanika abantu umhlaba njalo iyalandelela mnyaka nomnyaka isiyameka shure ukuthi kona iyabanika abantu inhlanyelo ama-fertilizer ama-diesel ukuthi belime benze konke lokwana sokule khumana agriculture futhi encedisayo so umuntu lapho ezimabhekanazilayo uvota ngokukhanga kuthi kona mina engufunayo engufisayo ngiyakuthola na so labana emakhaya into abayifunayo labayifisayo bayayithola then kube sokuya ngapha emadorobheni abantu bafisa lokufuna imisebenzi and abayitholi so sifike sithi hhayi izanu p f yebulele i-industry nawe ngasuke siyivoteni labo abe-mdc bahambe bekhuluma njalo besithi kona votelani thina sizanivulela ama-sectari lawa sizanivulela ama-industry lawa kodwa bavotela from 2000 kuze kube namhlanje abazange bevule ngitsho one sectari abavulanga ngitsho one industry into engiyaziyo abayenzayo bahambe baye melika bacela ukuthi kona sifakane izijeziso ezibapha lapha wezinti kona sikhiphe uhulumende lowo but izijeziso lezi sazi bona bezinga-affekthi u-former president mgabe bezingaba-affekthi bona even ozelethi babasangerayi bazezingaba-affekthi owazingetshamisa bazingaba-affekthi u-current president esibaba umnankagwa ku-affektha uzulu ophansi nguye ozwa ubuhlungu bezijeziso leziya so nxa wena uthumela abantu izijeziso amina uthumela ilizwe lakho isijeziso besokuhlupheka abantu ungumkhokheli onjani
manje-ke nxa sikhangela elakusasa ubona ungani abantu bazagcina bephaphama na bekhangelwa umuntu ukuthi ngonjani simvotele kulokuthi bakhangele ibandla
yisifiso sami ngilaso sona leso ukuthi khona one day ngabe abantu bezimbabwe baphaphama bavuleka amehlo nengqondo ukuthi bemuntu hhayi yithi esizisele emuva sodwa ngokupho ngufaka umuntu nje umuntu nje ongakaze endlela edlula ukuthi ukansela uzadefenda nencasobe endaweni ezamaredsi nendaba zezindlu ngoba kakwazi yena kanandlu kabhatali maredsi kana-obligation ulilo janje usufaka ukuthi uzahamba ubangukansela uyohlale emathembeni ekanseleni laphana urepresente izakhamuzi shuwashuwa kulento engaphuma khonapho ezizinto onesi speaking kumele sizikhangele sizibona ukuthi sizibulala sodwa nxa sokudeteriorata umuntu ona vele kanaele ukuthi ona kumele kuhambe njani kusuka napha kuya nga ngoba vele ngangazabe nakho khonokwa so wena umsumfaka umethese umthwalo ukuthi ona ayi ukhangelela ama-rent ayukhangelela izinto ezinjalo enza into yena angakazabe lazo avela asingabe asindawo xa kunjalo. So ke ilesifiso kakhulu bana ngabe one day abantu bazavuleka amehlo nengqondo bebonda asikhangeleni umuntu izenzo zakhe bethi ngoba abantu abanjengamakhansela labo MP ngabantu abamele besuke ezigabeni elihlala labo. So ngumuntu omaziyo ukuthi hayi lo unje so lo unje hayikho nxa sele bavotele sibafakile seliqala uma ngumsindo futhi ey asifuni kasho ngamashona yelo kanti libavotela beningavotile livotela abashona akhona anti nelivotileyo yikotshengela abantu bebevota bevaleka mehlo bevaleka ingqondo bebokuthi solongo sikhiphe izane iPF sifake iNDC kanti sebekhala futhi.